So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 31 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu nge-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa umthethwandaba uthe kumele akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2073 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,997. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,394. Kuthi abahlatshwe esibili bangu 8,040. Abahlatshwe esithathu bangu 326 kuphela. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Kodwa uthi labo abaya ku-Form 4 lo-Form 6 bazavula ngomvulo njengalokho obekuhleliwe. Kumbiko awethule izolo ntambama, uhulumende uthe njalo abazali abafuna ukudingela abantwababo indawo kuma-boarding schools kumele baye ku-website elekheli ethi www.emap.co.zw. Lapho izikolo ezizakhetha khona abafundi ezibafunayo nxa impumela yemihloliso isitholakala. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Jabalala.
Bathi indaba kungamakwa, ama-results abaphumi. Atsho vele sasithi umnyaka uphela ama-results abe sephumile. Babe bamakile, bakhupha ama-results abantwana, baba-prepare ukuthi next year bahambe ku-Form 1. Ngoba abantwana laba vele ngokwabo, basalele muva kakhulu. Kambe bazafunda nini, bazaqeda nini, ungakabi layo yona linto, bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo. Ngoba ezinye izikolo zikhangela ngama-results ukuthi umntwana uphume njani, kakhulu ama-boarding schools.
Yena uhulumende uthi labo abadinga indawo ka-Form 1 baye ebulenjini lapho ke o-headmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo ama-results engaphuma. Ubona ngani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kwehlula lokho vela kulamzali ofinyelelayo. Bakuthwana kakhulu abafinyelela ukuthi ke kulenjini. Sehlulekile khathesi khonapha kuthiwa bafunde ngamanasi nendawo ngama-WhatsApp nowathwani. Online. Sehlulekile abaningi abafundanga online bebethwele nzima abantwana ngoba amafoni awakho. wakho yonke into nje akukho ukuthi bancediseke abantwana labo njalo uhulumende uyakhohlwa ukuthi abantwana abaningi bazintandane njalo abazali abaningi abasebenzi baphila ngokuthengisa ndani njengokuthi bazuza imali.
Lingathi izikolo zona ziyilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19?
Kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi sezafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa wona-ke umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khona lapha ezikolo zethu zonke okulumane ngaphi lapha abantwana bagula bahawule wafica sokuphonga uba izinto ezihawulayo so okwa next year uzakuthi ungisehluleke ithi ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahle aqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo zithenga nandlelela lapho engihlala khona bafica ukuthi esinye isikolo sinomhlangano wabantu besontoko ekasitholi abaningi ngabuza ukuthi kade bengake yavunyelwa ngihlala khona pha esikolo uyabona ukuthi sosane isikolo kuyingozi ngoba abantula abanye abaningi kuyasaka ukuthi igciwane lokuyani.
Unkosikazi Patricia Chabalala ungumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa evalelwe entolongweni ilanxa umthethwandaba weHigh Court uthe kumele akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Amagqwetha akhe athi abatshutshisi balile ukumkhulula besithi uHaruzivishe ubhekanele linye njalo icala lokuthumba. Kodwa athi akhangelele ukumtholela ibheyili kulolu daba ngeviki ezayo. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo umnumzana Shidanchi Rodza.
Umakhomboro Haruzivishe kukhanya sobala ukuthi bayamugcona bathi ulecala ele kidnapping mdwa okukhanya kumqoka ukuthi uhulumende kamnanga ufuna ukwethusela ontanga ukuthi bengajoyini MDC ngenxa yokwesaba ukubotshwa lokuhlukuluzwa. So singathi uthi ngesikhiwa i-intimidation kwethusela ukwenzela ukuthi ontanga beyesabe ukuba lathi uba labanye babo ku-MDC.
Umakhomboro Haruzivishe ubengamelanga vele abotshwe ubengamelanga angene ekantolo ngendaba ezokuthi ubetshengisela. Uzananzela ukuthi uMakhomboro Haruzivishe ubotshwe elinye icala lakhe lokuthi utshaye ukhwelo. Utshaye ukhwelo nje, umtshaye umlozi abesebotshwe umntana nomuntu. Kodwa uzananzela ukuthi abezanu kunalaba abayekethiswa amacala okutshontsha igolide, abayekethiswa ukubulala abantu besebenzisa izibhamu, labo bantu vele kabatshoni dlanga besemajele. Kodwa uzananzela ukuthi umuntu otshaye umlozi nguye obotshwayo. So khonokho kuhle kutshengise ukuthi umbusazwe kamnangagwa ubuhlungu ngumbusazwe lowana esingathi thina uphose ulingisele oka-idamini.
Ukuvalelwa kwakhe uMakomborero okwesikhathi sonke lesi akubethusanga yini abasakhulayo bebandla lenu? Mhlawumbe licine libona besesaba ukukhankasa bekhululekile.
Thina akuzange kusethuse ngoba leyo yinhlala yenza kamnangagwa. Sakhumbula ukuthi ngo-2009 ku-convention eZaphu eyenzelwa eMcDonald Hall eMzilikazi, uDabengo wakhuluma wathi umnangagwa wamvakatshela ejele. Wathi Dabengo, nxa ufuna ukuphuma ejele oba lilunga leZanu PF. So khonokho ukuthi abantu babotshwe isikhathi eside akusimangalisi ngoba siyazi ukuthi yikho ukusebenza kukamnangagwa, umuntu olesihluku kakhulu ebantwini beZimbabwe kodwa ngaletha abanye abantu bamanye amazwe uyambona vele ethaba ibabamba buthakathaka ibo abantu abajabulelayo kodwa abakithi hayi kabajabulele. So lokhu akuzange kusimangalise njalo akwedusanga muntu okwenzakale kumakomporo yaziwishe yibufakazi obugcweleyo obutshengisa ukuthi okwakuthiwo ngumfo kanyongolo uJoshua Nkomo ukuthi hayi umfana lo ulobugqili wayeqinisile. Njalo umgabu wakhe wathi umuntu lo ulobugqili wayeqinisile. So zananzelela ukuthi amalunga eMDC azabotshwa hayi akusoze kuphele umakomporo yaziwishe bazabe lokhu bebotshwa ngoba imkhuba kamnangagu yaziwa. So hayi akusimangalisi.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Ele South Africa selesu le imigoqo ebivimba ukuhamba-hamba kwabantu phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uhulumende wazise izolo ukuthi abantu sebengazihambela santando ngoba umkhuhlane lo usudedile. Lokhu kutsho ukuthi inengi lizangena kumnyaka omutsha kusasa kungabizwa ozwayo. Nanku le ndawo zokunathela phakathi kobusuku sezivunyelwa ukuvula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana abo ngani Mkhwanansi.
Khona ukuvimbeka ngokuhamba kwabantu bekusekunomthelela ukuthi ku-affecta amanye ama-business in a subtle way. For instance, abosomatekisi abalayitsha abantu kusho ukuthi labo so i-revenue bisisehla. Ama-business adayisa ngokotshwala ama-hotels into ezinje. Njalo when movement is restricted kuya affecta kakhulu ku logistics and economy ngoba kuya restricta nendlela abasomashishini abaqhuba ngayo ngenxa yokuthi kuzomele basebenze bami ngezikhathi lapho bangasavunyelwa khona ukuthi kube le movement. So kuyamukeleka kakhulu lokhu ngoba usizi also siba kakhulu ebantwini lusizi lwezomnotho ngoba ngama restriction lawa ngempela abantu abaningi bese be struggle kakhulu economically and financially. So sithemba ukuthi ukulifta kwalawa ma restrictions kuzonceda kakhulu. Kodwa ke siyakunanzelela ukuthi abaningi abajabulileyo ngabantu abajabulele ukuthi bazowenza ama party nokunjalo. Siyabakhuthaza ngempela abantu ukuthi bakunanzelela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona usathelelwana uyingozi. Ngakho ke noma besenza into ezibathokozisayo bazenze futhi ngokuqa phela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona futhi uyingozi futhi usasenawo amandla okubabulala.
AbeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bahambile yini ngobunenge ekhaya?
Abaningi abantu lapha bakithi behlulekile ukuya emakhaya ngoba bebesesaba le lokhu kuvinjwa ade kuthenjiswe nguhulumende waseZimbabwe ethi yena umuntu uzothi uma efika ayisiwe ku-quarantine for 10 days, ma eteste ele PCR test negative for 14 days, ma engatestwa atholakale positive. Kube lomthelelo omubi kakhulu. I'm sure nakweze tourism kube lomthelelo ukushuthi nomuntu ade ngabe elohlelo lokuvakatshela ilizwe lakithi ugcine edela ebona ukuthi kuzomhlupha ngoba ama-hotel costs ne-time constraint ibizomtshaya umuntu. Kulusizi kakhulu ukuthi uhulumende uthe eqeda uku-announcer lokhu wangenzi lutho ngoba imibiki ibifika kithi ukuthi hhayi abantu nje bayazihambela bayazidlulela abayenelisile ukuhamba akulahlupho. Kodwa abanye abavele bayengabantu abafuna ukulandela umthetho ngendlela obekwe ngayo abahambanga ngempela and kudala nje ukuthi kube le issue nje in terms of i-coordination ne-cohesion yabo nemideni yabo. Kuyasihlupha kakhulu lokho futhi ngesikhathi kunga-extendwa ngama ZTP permits abo lapha eSouth Africa ngoba ngezinye zezinto psychological esezithola senzima abantu lapha bengasakwazi ukuthi impilo zabo zizoqondaphi iminyaka lozayo. So a lot of people bakhathazekile emoyeni lokho esingakubiza ngesiNgisi sithi anxiety. Thina siyinhlangano lokho esithembisa ukuthi siphezwalo udaba sizama ngendlela zonke esingazenelisa ukuthi siqhubeke ngama negotiation and we are hoping ukuthi bakwamukele ukuthi kube nokuxegisa kwezinye indawo ama conditions okutransfer to other permits.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lwezanu PF iloke ingakethulwa. Ithi njalo limpumela ilakho ukudlondlobalisa ukudlephana okuvele kukhona kuleli bandla. Ikroneko ivika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udanile kakhulu ngokubhubha komkhokheli weqembu le-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede. I-Herald yona ithi ibandla leZANU-PF lisaqoqa impumela yokhetho lwenkokheli yalo yezabelo olwenziwe ngolwesibili andubana iyethule. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, basakazi bamabahle. Nonke uStudio 7 yabingelele ekuseni namhlanje. Ngiphiphilana enkosini, inkosi benani. Sakazi ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngendlulisa omunye umbono. IBhayibheli ithi abantu bami bayabhubha uselulwazi lelwe. Kule ndaba eyenzakala ezweni lakithi kakhulu elaseZimbabwe esayidinga apha yamandebele kwelikamthwakazi. Kukhona abantinto abangananziliyo manje thina sifuna ukuyibeka mceke wonke umuntu eyibone. Yabona kule qembu leyo kuthiwa yizaphu. Izaphu ayikho vele yiqembu elingekho. Wasayinwa phansi emaphepheni ukuthi izaphu ayikho yafa. Laba bantu abathi izaphu yavuka abantu abaswele izikhundla kwezanu-PF le babaxotha manje ukwada bavula iqembu wathi izaphu. Izaphu ayisekho, izaphu yaphela. Ngicabanga labantu bathe bevuka bethi bevula izaphu yabo labo qimqim seku-MTC seku-Alliance bafike bavoxa bavoxa u-Alliance laphana abantu basabangasazwani u-Alliance sebephumile futhi. Asangeni kule Alliance. Wathi enanzelela kahle izaphu leyo iqembu lezanu. Izaphu iyizanu. If umqondisi efuna ukusebenza lezaphu, uyabe esebenza lezanu uqobo lwabo ngoba laba bantu abangena khona akumilitari.
Akota lovana zizwe Zimbabwe amene sele ndaba kakhulu ngoba angazi forano wafa umhlobo wami kuphela hayi a akwenzi lokho ngoba ngiphelo ngalapha umhlobo wami ngizindaba ukhipha abathathu umhlobo wami hayi uyimuka mphela kodwa ngeke support ukuthi yini ngendlela yesizwe kebe kufana ngisho kufana ngoba ya sonke isikhathi le
I'm going to go to the hospital. Oroyin company oroma private lokuze doctors and anawa yenza ama test at least we will 20 user which is kuzoba lulu ukuthi abantu bayikuba bethatha lama fake lokuze ne fake certificates ngoba lento ayibenefit umuntu yena le ama fake lokuze fake certificate njalo ibulala thina esebenzi traveler ngoba noma wazithola leyo fake test leyo imali ozoyiluza endleleni is too much ibaningi kakhulu impela uthola ukuthi it's more than let's say what 600 rand or 700 rand kanti ke makulento ekhona ngozulu wonke impela iprice yakhona abantu bayakhona ukwenza into egenuine so yikho uhulumende siyaphela ukuthi hhayi ezame ukuyifakela izibuko le ndaba mpela ama-covid test hhayi sikhathele ukuba imali ziphunga uhamba ziluzwa ngendlela engayisiyo njalo kule ndaba naleyo yokuthi abantu abanganamaphepha mase bengena ezimbabwe kuvele uhulumende uyazi ukuthi more than 3 to 4 million zimbabwean base-south africa abanye base-botswana uhulumende uyazi ukuthi ngabantu bakhe laba abangenamaphepha yikho lo ukuthi mase bengena ezweni kufanele badize why uhulumende engawini endlela ungathi hhayi umuntu uma engaphandle kwelizwe singena elizweni lakubo akhokhiswe maybe 50 rand
Selibingelela kustudio 7 lonke nje basakazi labalaleli sengathi le audio yami ingafundwa hayi siyabonga indaba elisethulela zona indaba ezinhle kakhulu ezisifundisayo njalo ezisakhayo hayi akukho kubi nje bengithimbulise ngithande lokubulisa izihlobo zami sibonakele ndlovu ohlale ejimstini lesikhulo kusindlovu lomamdalo sekhaya le kobulawayo enkulumane navusa
Salonani basakazi bestudio 7 nginethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona mina ngubhanda moyo Plum Tree Bulilima West mina ngendlela engibona izimbabwe ukuthi mase sithi sifuna izimbabwe ekhululekileyo kufanele sibheke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo iye kuleli lizwe for 40 years ngaphandle silungise ngagijima yonke into esikhulume nge-devolution ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni sikhulume ngamavoti sikhulume ngokuriga ma singazange sifike laphana kuzeke kulungise indaba yokuthi kuvotwa njani kwenzakalani laphana kuzeke ayikho into esizayitshintsha la kuyohlala kunjalo kuyahlala kuyibhasile naleyo lo windi wakhe so hayi ngingabeka amaningi nangobhanda ebulilima west kwamakwama village komnyama area
Salona Studio 7 lonke balalele abalandeli we-Studio 7 thina sisicilo lapho ukuthi lisicacele kahle ukuthi nxa kuvotwa kuvotwa njani ova lapha khaya anamaqembu maningi thina siyasesi-confuse ukuthi kanti vele kahle kahle i-MDC yiyo yiphi vakula abanye bahamba bethi bama-MDC kudiza zozosilivotile zokuthi hhayi labana vele basingabezakhe so sicela lisicacele kahle besobala kube segcekeni ukuthi sivote njani sivotele bani
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende awele Kenya adabulene ngenqindi izolo phezu komthetho phakathi kokubunjwa ozalawula amabandla ezombusaswe. I-Reuters ithi amakhulu abantu abuthene eCape Town kwele South Africa izolo evalelisa u-Archbishop Desmond Tutu phambilini kokubekwa kwakhe ngomgqibelo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane losowabo weRussia umnumzana Vladimir Putin ngocingo izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumbe eleUkraine Isikhulumeli sika Biden uJen Psaki wazise ukuthi uBiden utshele uPutin ukuthi achiyane lomcabango wokungena ngamandla kwele Ukraine kulandela ukuthumela kwakhe amabutho emngceleni walelo lizwe. Ukukhulumisana kwababili laba ngokwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika ibambane labangane bayo abakumanyana weNATO lele Russia phezu kwalolu daba. UBiden uxwayise njalo uPutin ukuthi engavele engene ngamandla kwele Ukraine amazwe angentshonalanga aza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho. Umcebisi kaPutin umnumzana Yari Ushakov utshele intathelizindaba ukuthi bakhangelele ukuqhubeka bekhulumisana leMelika ukuze bathole isisombululo. Kubike i-AFP ukuhlaziya lolu daba sixoxele intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amboni ngani i-phone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona? Hayi, actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphile kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume. Imina ngilezikhalazo 1 2 3 waziloba phansi, and kuyizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America labangani bayo abakunetho abasoke bezivume. So hayi indlela yokuthi-ke nxa sokusenzakala okwenzakalayo kusasa abantu bethu kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozani etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So yindlela kaPutin yokuzifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lenqubela phambili endabeni ye-Ukraine. But nxa sikhangela indaba ye-Ukraine lamanye amazwe ayeku-Soviet Union, amanye amazwe lawa afuna ukungena kuNATO angithi, okutsho ukuthi-ke asedlelana le-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa yi-America kunjani ukuhlasela iRussia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho elo budlelwano khona iyafike iyakhe i-army base. So cabanga-ke i-America isile army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for i-Russia inxa ingena e-Europe. So uPutin uyakwazi akwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe laku-NATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esetshile ukuthi iRussia bazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angentshonalanga we-Europe angavuka esehlasele iRussia ngoba inxa sikhangela khale sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulwisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Nathi uthi-ke songavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hhayi but amangakwenza njengokutho kweziphathamandla ze-America ukuthi hhayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokuthi beforce iRussia ukuthi ichiye khonokho efuna ukwenza, but iyona ngokwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hayi asikuboni ukwenzakala, asikuboni ukwenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala kathesi ukuthi iyethusela. Kubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, kubonakale ingani isingavuka isithethe i-Crimea. IRussia isebenzisa yabakuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kula bantu beRussia abanye abahlala e-Ukraine, abahlala kubo Crimea, abahlala kumazwe lawo aye kuSoviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya elokwenza abakwenzayo. Sinike umzekeliso we-South Africa leZimbabwe ukuthi kulamavenda eLimpopo, kulamavenda ko-Bed Bridge up to ko-Gwanda le. I-South Africa ivuke isithi no, thina sesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendelwe sivenda angaphi ase-Bed Bridge. Yikho iRussia ikwenzayo kumazwe labo e-Ukraine. Elisikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo ngoba idila namazwe angaphi awe-Europe endaweni zegas. Even for yona ingwayo i-America inxa ingavuka ngelinye ilanga ifuna ukuhlasela iRussia.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba ehlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamashumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzibishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa inkantolo yi-High Court ithe kumele akhululwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.